kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokusemulini siyake size sibili abantu bekhuluma kuzwe ke umama esithi hayi mina lapha ngihlalele abantu abami kambe kuyabe sokutheni kuze nhlaziye lolu daba ngilo mama usakhile lilini umadube madube kunjani mama
ngiyaphila kuli and ngilabalaleli njalo
ye sakwamukela kuhlelo ngiphinde njalo ngilo baba uwinosdube uwinosdube yingcwethi kwezamasiko esintu baba dube ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga linjani balaleli
kase ngawo madube ye bayatsho abantu uzokuthiwa hhayi mina lapha-ke ngihlalele abantu bami kuyabe sokutheni
indaba enjalo ivamile kakhulu ngitho mama ukukhozwa lapho eqala khona iqala ngokuhlukunyezwa kwabomama ezindlini kwabantwana babomama ngoba uyathi umama mayethethe athole ukuthi endlini bahlala besilelwa baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi ngabe ngikhangele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyela abantwana kulesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingile ukudla badle bagcoke bageze bahambe esikolo engimvule khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible yokuthi ngingakhangela abantu abanye badingekokuhle bese ngikhangela ngingabona ukuthi hhayi awuhambelani anganekeyenekisa ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe ngumama bami ukuthi ungaze ngishaye nzinje ukantinde uzombulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nangihamba ngihamba labantu abami kodwa iningi labomama yabo usibona ukuthi ayi wothi ngihlale ngihlale labantu abami futhi lakho futhi asonto i-right ngoba ngasenzalo phambili kuya phambili xakuwukuthi uyenziwa ngokuthi uhlukunyezwe isimo sakho bezaze kubulele but belisiyenza njalo sihlalele bona abantwana
baba dube nanto udaba lapho
ye ngiyaluzwa umama uyalubalula kuhle okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sinye esinjalo ukuthi umama ake sezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana selo kutshengisa kukhombisa ngolusobala ukubana hhayi kulohlupho olujike ukuthi lulungiswe lapha ngoba kuyabe kungasenakuzwisisana phakathi kwababili laba besuke ekhaya lapha bele nzalo yabo okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukubana nxaso kungabe kule nhlupho ezikhona ngokomgweni wethu ngokwenzelo zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana bekuthi nxa kulo hlupho olukhona kudinga bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba ababili babancedise badinge indlela ukubana kambe lokho kungani kuyabahlupha kungani kuyenza bazize kukanye kuzwisisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sokulobuzima lokana ukuthi laba abantu ababili bobabili kabasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibanyise ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphila yikho kuta besesithena hhayi ngike nangiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile ukugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesengekuvalela kuthi hayi sezisenza ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawonye kodwa yena eqinisweni esijeni empilweni kungasela buhle kungasela kunani
ye madube kujalo kulungiseka yini nxasokunjalo
ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngavele uze umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengihlalela abantu abantu kuyabe kuvele usubona ukuthi akusela ukuthi uyalungisa
ye sithathelele ithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube incwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu-ke baba Dube
siyabonga njalo siyabonga abantu
ye ngithathelele ithuba ukuthi ngibonge umama usakhile lilini umadube madube ngibongele kakhulu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo
Lulandela yo.